Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 12 kuSibandlela 2022 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ukushaya kwabasebenzi kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukuvikela amalungelo abantu, ukuvikela amalungelo ezisebenzi.
Amapolisa eHarare achaye njalo abopha ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Athuzi namuhla ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngomvimbitho.
Udaba lwama-PCR test sesikhali ngalo kaningi. Sithi ngabe iyakhangelisiswa i-pricing yakhona ukuze kube lalokhu esithi standardized rate ye-testing, kwenzela ukuthi uhamba phakathi kwamazwe kube lula, ikakhulu during this time ye-COVID-19 lapho abantu abavele bekhala ngemali.
Amapolisa kwele Botswana athi abophe abantu abangabalikhulu abazame ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela yokuhlolwa i-COVID-19 zivazela. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, i-ATUZ, ithi amalunga ayo achaywe ngamapolisa kakubi njalo kwabotshwa ababalisi abalitshumi lanhlanu ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo eHarare namuhla. Ithi ababotshiweyo bagoqela umkhokeli walenhlanganiso umnumzana uBethi Masaraure, uWellington Gweshe, Suko Luhle Ndlovu, Linia Nkiwane, Rudo Mapurutse labanye. Ababalisi laba babotshelwe phambi kwamahofisi eNASA lapho ekade kumele kuqhutshelwe khona umhlangano wokukhulumisana ngeholo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Kodwa lomhlangano ucine udluliselwa kusuku lwangolwesihlanu ngoba imitshina yokuxhumanisa abantu ibingasebenzi. Umasara ure labanye bakhe bebetshengisela besithi uhulumende kumele abaholise $540 ababeyihola ngo-2018. Igqwetha elibamelayo umnumzana Trusty Manda ubesenkambeni yamapolisa ngesikhathi sisiya emoyeni ezama ukuzwisisa ukuthi icala bani abaletheswayo. Kunakanelwa ukuthi baza kwetheswa icala lokutshengisela bengela mvumo yamapolisa. Sixoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ukushaya kwabasebenzi kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukuvikela amalungelo abantu, ukuvikela amalungelo ezisebenzi, ukuvikela amalungelo abhaliweyo acaca kamhlophe qhwa ohlelweni lwemithetho yelizwe kunye nesisekelo sombuso iconstitution, ngokuba iyavumela iconstitution ukuthi izisebenzi labo bonke abantu batshengisele besola kumbe bexhasa besekela okuthile. Ngakho ke amatitshala ale ilungelo lokuthi ayemgoqweni atoyitoye athi kasiholi kasiphathwa kahle noma yisiphi isisebenzi njalo silalungelo lakho nalokho ngokwemithetho yelizwe. Ukutshaywa kwabantu kuveza kahle kamhlophe ukungahloniphi imithetho, ukungahloniphi amalungelo abantu. Kanti ke kasingakhohlwa ukuthi amatitshala kawaholi, izisebenzi zikahulumende kaziholi, abantu beZimbabwe kabaholi, bathola imali encane engathengi lutho. Ngokuya ngokwempilo bekufanele ukuthi ngabe kakutshengisele matitshala kuphela, ngabe kutshengisela wonke umuntu elizweni, ngoba yiyo kodwa indlela ezakwenza ukuthi izinto zilunge.
Inkulumo zodaba lweholo lezi ebezime leziqhutshwe namuhla osokuthiwa zizaqhutshwa ngolwesihlanu ubona ziphuma lokubambekayo na?
Ungaba muhle umphumela kanti ke njalo ngangabi muhle kusiya ngokuthi baxoxisane ngayiphi indlela kodwa vele kayikho indlela yokulungisa lokhu ngokuhlala phansi lezi sebenzi leziyana lale ziyana umonakalo omkhulu kudilike ezomnotho zisoniwa ipolitiki ngakho ke kasingakhohlwa ukuthi ezomnotho yizo ezenza abantu bahole imali efaneleyo ezomnotho ziya ngokuthi ipolitiki injani nxa kuwe ipolitiki ezomnotho ziyawo ipolitiki yethu kayimanga kahle yiyo emisa kabo umkhonomi nxa umkhonomi ungamanga kahle amaholo kawami kahle ngakho ke kuzadingeka ukuthi indaba le ibanjwe yibo bonke abantu hayi izisebenzi kuphela isukunyelwe ekuthini kulungiswe iikhonomi ukuze kulungiswe iikhonomi kumele kulungiswe ipolitiki ngaphandle kwalokho kuzahlala kuhlupha kunjengoba kunje ngokubuhulumende ngendlela okungakhona lamaholo akhona le iikhonomi ekhona akulanto angayilungisa kungalungisanga ipolitiki.
Umnumzana efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngomvimbitho. Ukhetho lolungo lokugcwalisa izikhala ezavuleka ePhalamende lakumakhansili ngenxa yokuxotshwa kwamalunga eMDC Alliance lokubhubha kwalabo ababephethe lezo zikhundla. Umkhokheli wemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo utshele inkundla yesayithi namuhla ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umemezele ama-by-elections lawa buthumuthumu. Wengeze wathi bayakwazi ukuba ibandla leZANU PF lijonge ukuqilivezela. Ngakho uthe abasoze bazihluphe ngalawa ma-by-elections kodwa bazaqhubeka belungiselela ukhetho luka 2023. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanye 21 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Luthi kutholakale njalo abedlula amakhulu ayisikhombisa 765 belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe sebezinkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu amabili lanye 5201. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bedlula inkulungwane ezine 4380 kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezinhlanu 4783. Abahlatshwe esithathu bangamakhulu ayisishiyangalombili lamatshumi amane 840. Amapholisa kwele Botswana athi abophe abantu abaphose befike kukhulu besetheswa umlando wokuzama ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela yokuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 awukuzibazela. Umqondisi Dube usipha loludaba.
Isikhulumisa amapholisa kwele Botswana umnumzana Niyebakali uthi abantu abangamatshumi ayisikhombisa lanye i-71 babotshwe emngceleni etshiyeneyo bezama ukungena elizweni bephethe amaphepha okuzikhandela awe-PCR test. Lokhu kuguqela abalitshumi lanhlanu i-15 abokuza kuthi abanye ngabe eBotswana. Ubagali uthi ababanjwe labo bahlawuliswe imali engadlula amapula inkulungwane ezintathu i-3000 pula kukanti abanye bamiswe phambi komthethwandaba bagwetshwa kodwa baphiwa isigwebo ezingabenzi babhike kuqonqoselwa ukuthi bengaphindi futhi bedali icala elifanayo. Ukubotshwa kwabantu abalamaphepha okuzibazela kuza ngesikhathi iningi likhala ngokuthi intengo yokuhlolwa COVID-19 iPCR test iphezulu kakhulu. Indawo zempila kahle kwele Botswana zihlawulisa amadola emelika phakathi kwamachuma esithupha i-$60 kusiya kwamachumi ayishiyagalombili i-$80. Lokho kuchiye abanye abezimbabwe besehluleka ukuyafika ekhaya ngesikhathi sekhisimusi. Umnumzana Mthabisi Dubena okade kwele South Africa ngekhefu uthi noma nje ungaqondanga ukuthi abantu besebenzisa amaphepha e-COVID-19 okuzibazela, intengo yokuhlola kumele iyehliswe.
Udaba lwama PCR test sesikhale ngalo kaningi, sidingabe kuyakhangelisiswa i-pricing yakhona ukuze kube lalokho esithi standardized rate ye testing, kwenzela ukuthi uhamba phakathi kwamazwe kube lula, ikakhulu during this time ye COVID-19 lapho abantu abavele bekhala ngemali.
Ngokunja lo mnumzana Rodwell Moyo yena ongena kaningi kwele Botswana ezothengisa impahla yakhe uthi ngaphandle kwendleko zemali ukuhlolwa kaningi kubuhlungu.
Kulohlupho lukhona lapha ngolwemali, ikakhulu kwi-testing i-COVID. Imali zangkhona ezi-involved iziningi kakhulu. Uyatesta izimbabwe nge-30 US, fika kweBotswana lakho futhi uyaphinda uyatesta. Ikhokhana kusuka kube buhlungu kakhulu ukuthi usanda kutesta uphinde uyetesta.
Umoyo uqhubeke usithi kumele kube ludaba oluhlafunwa inkokheli yamazwe atshiyeneyo ukuze kubonwe ukuthi akulandlela okungehliswa ngayo inhlawulo yokuhlolwa.
Kanti ukuthi uhulumende wabakwazi kube nendlela yokwenza ukuthi nxa utestile ngapha ngalo suku uyongatesti. Okunye futhi okuhluphayo imali ezi-involved isuka zibe ziningi kakhulu ngoba uzabhatala 30 eBotswana ingafika uhlala amalanga ekupheleleni sutesta futhi. Njengoba abantu sebahlatshwa amakhadi bethwele, why don't we have a system whereby umuntu lekhadi kube simplified other than ukuthi uyakulokhu ubhadale uhlobo zotesta wona sowahlaba. And khayethi ngakuba le ndlela yeza kube simple kuma-procedures lapha ungabi nama-delays.
Ele Botswana ilolodwa emhlubuleni wangezansi kwezwekazi le-Africa elintengo ephezulu yokuhlola i-COVID-19 kusetshenziswa i-PCR test. Ele South Africa ulandela umfutho ofakwe ngabe i-Council of Medical Schemes bayehlisa intengo yokuhlola i-COVID-19 isuka kumaranda amakhulu ayisishiyagalombili lengxenye i-R850 kusiya kumakhulu amahlanu i-R500. EZimbabwe indawo eziningi zihlawulisa phakathi kwamachumi amabili amadola emelika i-$20 kusiya kumachumi amathathu i-$30. Kusenjalo umongameli Mokgweetsi Masisi kwele Botswana usungule umsebenzi ngolwesibili ngemva kokuhlala amalanga alitshumi ezivalele emzini wakhe kulandela ukutholakala kwakhe ele COVID-19. Umasisi ukhuthe ukungena umhlangano weSADC wona wenzelwa eMalawi ukuhlaziya isimo saseMozambique ngenxa yesimo sakhe. Umsekeli kaMasisi umnumzana Silamba Tshwane nguye omele iBotswana emhlanganweni lo oqhutshwe ngolwesibili langolwesithathu. Ngingumqondisi wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Izakhamizi zeLupane East enyakatho yeMandebeleni seziveze ukukhathazeka okukhulu phezu kodaba lwababalisi abafundisa ezikolo zeprimary kulumango abangazi ulimi lwesiNdebele. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi zithwele nzima ukuthi zizwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhutshwa ngamapholisa lababalisi kulindawo. Ngakho-ke zicela uhulumende angenele. Omunye wabo ngumnumzana Mission Nkomo ohlala eGuduku Village.
Especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besiswenene ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi isiqubani okhuluma ngaso njani njani. Abakulaleli baya bengazwisisi bona basebenzisa ukuthi basebenzisa ama-chapters khonokho kuyasihlupha. Njalo lase ezikoleni kuthi kubuye kuqashwa amatitsha angamashona. So amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise ukuthi bathini ngoba yena yedwa uyabe engazwisisisi isiNdebele.
Umnumzana Qhubekani Mahlangu wesiqintini senzwananzi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besiza ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha.
Ngibona this time kunabantu abafunga ukuthi kumayina sebedila isigodi asange sithole information. Bafika nje badila umgodi baba ukuthi bayasebenza singakwazi. Sizama khona ukuthi nxa beza kuya sidumisane nabo ukuthi nasibe ngama-first preference kuleyo ndawo ngoba indawo leyo ngeyethu. Ebantwini zolufane nabo ngifisa ukuthi ngayo kuyavuma ukuthi khona saneliswe kubonana leziphathamandla yize sikufunayo lesingakufuniyo phakathi kwezidaba zethu.
Umeli weLupane East edalela ePhalamende umnumzana Mbongeni Dube uthi liqiniso lindaba yababalisi iyinsindaba phendule.
silo hlupho esibhekane lalo olabantwana ikakhulu eprimary ku education abantwana abafundiswa ngama teacher angakwanisi ulimi olukhulunywa ngabantwana kunjalo ke udaba lolo siluhambisile phezulu ku public service la ku education ukuthi bayabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba i public service ibiqhatha ama teacher ingazange ya consider ukuthi uteacher wangkhona uvela kuphi umhlubulo
uDube uyaphambile ecizelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ongabe kungembiwa na
kumele ukuthi kubonakale ukuthi yizo yini kulama minerals kuleyo ndawo kumele ukuthi kwenze exploration so ke abantu abaye begebha laba abantu abaye besenza exploration ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa uexplora uyabhoda yonke indawo then nxa sebekutholileke yikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo bekhulume lezakhamizi ukuthi bavumekala kumbe kakuvumakali khonokho njalo izakhamizi zibenefitane
abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuzo kamnumzana Robert Mugabe umnumzana Josiah Skhosana ohlala ematundulwini village ngomunye wababe lo mcabango onje
lapha udubo lwemali lapha hayi imali ke yona yinkinga ngiyaswela imali yokuthi ngiyigayise kodwa mina nginemali engiyihola epentsheni but nginayiso sasisengqindo okukhulu la esebenzi ngiyishaye down kubuya lundoda la uyathintsha
izakhamizi zelupaka village eziswelayo ziyaholiswa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU PF unkosikazi Pretty Msimanga uyashiseka
uzafitha ukuthi isikhathi esiningi siyangena abantu esingasebenzi labo bese kufithi thina abantu esisebenzeli ikhathi sine singasangenanga kulezo mthetho so ngesikhathi nxa kuholisa khuma labe-ZANU PF angakwenzeki fithi ukuthi ngabe izalo eholisayo ngabe yami ngiyathola ngizinze ngabantu ngendlela engisebenza ngayo nangendlela engisebenze ngayo emahofisini ningazi kungene omunye ongasowe phathi yami ngakelo kanti
baningi abazenzela inhlelo zokuziphilisa bathole inzuzo iluba self help project hand in hand iqembu lezakhamizi enzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi
ya iproject le singasiyiqashe sizethu belabo babantu abalutshwane sasiqalise singomama ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lwa sasesithi singeke sihlale nje kuphela sakhipha amadola ngenyanga sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthani sathi ngcono sithenge nini imbuzi sasesizifuya kwimbuzi zona lezi saba lazo seziningi sasesithi vesithini ukuzithengisa
iningi lalomhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuzo wezabelo kungakudala okwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele kube nentuthuko ezigabeni zabo kuqhathwe abantu balapho kulungise indaba zemfundo nezempilakahle ngimana e-Studio 7 eluphane east igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
Kulife Talk kulamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika kanye lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bethekelele esigabeni seGeorgia khonapha emelika ngolwesibili besiyakhankasela usekelo lomthetho wokulondoloza ilungelo labavoti okulakho ukunika uhulumende amandla ekuqhutshweni kukhetho iziphathamandla ezikhokela inhlelo zezempilakahle kwelemelika uDr. Anthony Fauci noDr. Rochelle Walensky bamise phambi kwedale lesenethi bexhasisa ngenhlelo zikahulumende kamongameli Biden zokuphathwa kohlelo lokumelana le-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa lokubulawayo leli gciwane liqonga okwethusayo amalunga edale lesenethi kumabandla wonke ezombusazwe aveze ukukhathazeka ngokusilela kokusetshenziswa ukuzihlola ukuba umuntu ule-coronavirus nalo bahatshi ama-testing kits udubo lokusilela kwempahla esetshenziswa nsuku zonke lokudla emavinkilini amaningi abelomelika lubikwa lokhe lusabalala ilizwe lonke emavikini ambala edluleyo. Ngesikhathi umhlobo omutsha wobhubhane lwe-coronavirus owe-Omicron lawo usabalala okwethusayo, umumo womkhathi lawo ubikwa ujikisile sokuqanda okwamagama. Umongameli Cyril Ramaphosa we-South Africa ongunye umgcinisihlalo wohlangothi lwezomvikela ehlanganisweni yomanyana wamazwe angezansozela ze-Afrika owe-SADC ubike ukubana sokule ngqubela phambili ekhanyayo empini yokuzivikela ekuhlaselweni ngamalethatha awesimuslim ezimalawuno kwele Mozambique ngemva kokuthunyelwa webutho lomanyano ele-SADC nyakeni. Lokhu ukutsho emhlanganeni oyenzelwa kulemalawi owe-SADC.
Esigabeni lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla, silomnumzana Nkomi yaphi Msipha odabuka eMzola eLupane enyakatho yamaNdebeleni otshayela imota ezinkulu kweleScotland. Umsipha waqala ukungena ezimoteni ezithwala abantu koBulawayo enguWindi. Wagcina ethola ilayisensi yokutshayela imitshova edolobheni leli eyayisuka e-Country Park isiya eNkulumane engakayi kwelePilitane, lapho afika watshayela khona amabhasi athwala uZulu. Okwamanje utshayela imota ezinkulu ezithwala impahla. Nangu exoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Foka mkhuzuli ndabuka eLupane.
Yebo,
ngiyakubona. Phansi emaguswini komnyambambile le komkhalanyoni.
Yebo.
Ye eMzola.
Aha, akutshela abantu ukuthi ungaphi kula manje?
Njengamanje ngise Scotland. In the United Kingdom, so njengobona nje ngisemsebenzeni njengamanje mbamba mangolongolo lo. Ubamba indlela lana ngithola i 44 ton behind me la.
So behind. Utweleni kulapha kwini kona lokho kutwele?
Lana ngithwele into abasebenzisa ukwakha ama whiskey lapha webona. So all this wheat stuff is at the back there. So ngisayi deliver laphana lapha edingeka ukuthi iye khona kuma distilleries.
Iwakazana ukwenza kona.
Kulo msebenzi hayi ngile 2 weeks ngoba before that vele bengisemabhasini for 7 years lapha. So sengiwabalekela amabhasi manje kusho ukuthi isikhathi ngiyena la kubo mangolongolo ngithi hayi umuntu okasebenze yedwa lapha ahlukane le public yabo uthole ukuphumula kancane.
Ngiye emabhasini kathi usenzayo.
Yeah, emabhasini bengisebenzisa i-service bus, so ngithatha abantu ngibese endaweni zabo lapho basebenza khona ngibabuyisele emuva, abanye besiya kuma-shopping yabo. So that's a service bus, akusiyo la ma-tours ukuthi behambe izindawo, but hayi bekusebenzeka khona kodwa-ke kulama-challenges akhona la.
Singathi ekhaya vele wakwenza khona okukhumba okufundele khonapho.
Ya kahle kahle ekhaya laphana ngiqale vele bengichovisa bengisemchoveni, so kusho ukuthi ngiqhubeke ngayo le trade yabona. So besingabafana bomchova bekuthiwa hey bayahlupha lapha.
Wawuwindi kumbe umshayeli?
Ngaqala nginguwindi ngisaqogelela imali yokuthi ngibe ngumshayeli. Emva kwalokho-ke ngayithola ilayisensi, hhayi ngaba-ke yimina engibamba indlela lami ngaholela owindi yabo. So kanjalo kanjalo nje namhlanje sengila kunini ngifisa vele ukudonsa omangolongolo abakhulu laba, so but hayi sesikhona.
Omunye kade embuza ukuthi wawutshaya ngaphi mpophoma Bulawayo kumbe wawutshaya
ama-routes engangiwatshayela iMagwego West, Magwego North, iluveve kwabalanda laphana noma i-Country Park to Nkulumane uyabona kosekusini.
Ye siyakuzwa kakhulu. Sokwe akunzima ukutshayela amangolongolo la amakhulu lawo?
Hayi hayi, ma ivele uyile nhliziyo yokuthi ufuna ukufuqa lezinto ezinkulu we enjoy it. We as ukuthi it's enjoyable. Okumkhulu ukuthi unanzelela ukuthi uhamba ngento enkulu njalo uthwele umthwalo onzima. So uplan ahead ma uzoma noma uzofika lapho ngathi kuyaxokozela khona nge transport nge traffic landani nje ube lonanzelelo yabo. Njene ma ungena endaweni esingathi zinciphile ukwazi ukuthi uyigega kanjani ungawisi ama street furnitures abakubiza ngokuthi ama lights land ama sign posts and all that to avoid all that and pedestrians as well and cyclists.
Aha, singathi kunzima kangakanani kodwa emgwaqweni kula ngapho Ireland.
Akukho nzima but abanye bayakwesaba kuya ngomuntu I think but akukho kunzima yonke into uyayifunda nje mawulesi fiso.
So wena wakufunda wabona ukuthi hayi lapha sokuchayele njengoba wasuka ngakho ekhaya vele ukwazi.
Yeah, but ngifundile nakhona lapha ngoba indlela zalana zinciphile kakhulu yabo asifani nezekhaya indawo ngithi sile mgwaqo ebanzi lana kutight. So ya kudinga
abafuna ukuba njengawe kumele benzeni
ya kumele bafundele ke labo bathathe ilayisensi yakhona lana uthiwa ngu-class 1 lo ucategory C plus E yama articulated. So awuthi ke sokumela ngubalekele lana kulomfo engimlandelayo laphana so sokumele sihambe lapha ngiyaxolisa
siyabonga kakhulu ke phosela ukugcina nje usihambele baba.
Hayi ngiyajabula ukuba lani balaleli ngijabule futhi ukungifaka emsakazweni kips.
Yeah. So
angithi ukulibalekela ngizophinda ngiqhume emalangeni inkosi Mosisi.
Umnumzana Nkomi yaphi Msipha isizalwane seZimbabwe esidabuka eMzola eLupane ubexoxa leStudio 7 eseScotland. Ngebezihamba phambili amapolisa eHarare atshaye njalo abopha ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Athuzi namuhla ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-26 kumbimbitho. Amapolisa aseBotswana athi abophe abantu abangafika 100 abazame ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela ye-COVID-19 awukuzibazela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.